limqotho lelo ukuthi iSADC ifanele ingenele nxa kulobudlwangudlwangu obuqhubekela phambili kwamanye amazwe akuhlangothilwayo. Kungani kulokuphikisana ngamalungelo abantu okutshengisela njalo sokutshengiselwe inyanga zize zifika zibe mbili. ISADC fanele ingenele njengomlamulankunzi lapho yenza ukuthi kube khona ukukhulumisana phakathi kukahulumende lalabo abatshengiselayo.
Baba Nkomo, uyakhuluma lapha-ke uDr. Sibanda ukuthi iSADC sibili ayingenele ngoba ezibabho songani kuyahluka. Ungathini ngakhona?
Umnakano wakhe lilungelo lakhe ubonana ngaleyo ndlela. Umbono wami ukuthi eZimbabwe kulabantu abahlakaniphileyo kakhulu abakwazi ukuthi nxa kulohlupho bakhulumisane babalulungise bengabizi ongaphandle. Angikwazi ukuthi kumbe ubukhokheli bonke balamabandla ehlukeneyo sobusithi sobehlulekile yini ukuthi kukhulunyiswane ngodubo olukhona.
Dr. Sibanda, uyakhuluma lapho umuntu omdala ukuthi abantu kumele behlafune indaba khona ngapha eZimbabwe bangabe zosadaki laba labanye abatshiyeneyo. Ubonani kungenzakala yini khonokho?
Hayi, ubaba uNkomo othi ngimkhumbuze ukuthi phela udaba lweZimbabwe olwezombusazwe selulesikhathi eside kakhulu, njalo iSADC sike yalungenela kuze kube le mpumela yokwakha uhulumende womanyano phakathi webandla leZANU-PF le-MDC ekhokhelwa ngumnumzane Tsvangirai. Njalo udube silalo lokhu lufana lalolo lwalukhona ngaleso sikhathi olwadinga ukuthi iSADC ingenele. Ngibone ngani mina ukuze nxa udubo lolulungu kaze lwalungisiswa kahle, abakhokheli lokhu bebobona abakade bekhona embana iSADC ingenela, kutho ukuthi lokhu bexakwa izinto ezazibaxaka nje khonapha embana, lokhu besadinga ukuncediswa. Ngoba phela kusizile ukuthi ilizwe lethu kathesi nxa ukhangele liphuma kuzo zonke indawo, njengisele ukuthi hhayi akukho kuthula, kuyalwiswana, amapholisa sihlale sezitaradeni, impahla iyabhidlika, kutshiswana, kutshayana, abantu belimala. Ngibone ngani mina akukho esinye isizathu esingatholakala emhlabeni esokuthi singenele kube longenelayo esithi hayi khulumisanani lakhe ukuthula lenze ingqubekela phambili.
Ye, phela Baba Nkomo, lapha kudingakala umlamulankunzi njengoba-ke ekubeka sobala uDr. Sibanda esithi kukhanya elizweni kuvele kuyahlupha kathesi, awubona ukuthi kungahamba njani?
Ngiyakuzwisisa kakhuluma ngakho. Okumele sikukhangele inhlangothi zonke ukuthi nxa ngilensolo engifuna ukuthi ngibonakale ukuthi kulensolo, kangiyilungise kuhle, ngisole, ngiphume. Ikhothi nganika ilungelo ukuthi hambe demonstrator, ngiye demonstrator. Kodwa ukudemonstrator kwami kungabi kuthathela abantu abazama ukuzithengisela impahla zabo. Khonokho kakuqondanga. Engikubonayo ukuthi angikaboni abakhokheli abehlukeneyo abakasukumi bathi asikhumisaneni umnotha sesesodwa lapha. Ngibona akukafiki kuleso stage.
Hayi, umuntu omdala phela sokufikile phela. Ngithi kathe sinxa ukukhangela abakhokheli bamabandla laphikisayo sebehlangane bavumelana ukuthi kufanele siqhubekele phambili sitshengisela, ngoba kulento ezithize ezingalungiswanga ezifana lemithetho yokhetho lezinto ezifana lazenezo. Ihlangothi olodwa olungekho yilo olweZANU-PF oluhulumende njalo. So abanye abakhokheli bavumelene kulokuwelelana.